Lokho kuphume embuthanweni wokunanza ilanga lesisebenzi emhlabeni jikelele eleWorkers Day. Yilo lalo okhulume kulumbuthano owenzelwe enkundleni eyedivara Sekwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hathi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Peter Mthasa, uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU, uMnumzana Japhet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi koduko lonke lolu ekade ngeke ngalukhuluma ekuqaleni. Sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda babesihlala khona ezindaweni zethu. Sithola ukuthi ama services ethu aya improve. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esiduko manje.
Umoyo uthi indlela luhulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa. Wapha isibonelo somsekeli kamongameli uretired Brigadier General Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo.
Ngokuthi sale ukuexploitwa, sale ukuncindezelwa, sale okubi, sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono, singaze savuma ukuyethuselwa kubambana, singaba baningi lalabo abasilwisayo bazakwethuka. So kuqakathekileyo ukuthi nje izisebenza aloba siyabambana, lalaba nje abangalamsebenzi le esingathi iqondile kulinyaka abakuyi-formal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi, kababambane labanye. So kuqakathekile-ke ukuthi loba uvuka nje ungayiri emsebenzini but uyisisebenzi, kuqakathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani.
Abavele enhlanganisweni ezithiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela uMnangagwa loChiwenga abaziphatha ngayo, bethi kukhomba ukuba kabalani lezisebenzi. Baxwayisa uChiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT, uMnumzana Nelson Chamisa, obekulo mkhosi enxuswe ngabeZCTU, utshele uZulu ukuba uMnangagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside, ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo. Lanxa abeZCTU bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathintambo wezisebenzile enhlalakahle kaZulu, kabazange babe khona kulo mkhosi. Umkhosi walamhla ungenwe zinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.